ngibona iZambia nje siyayizwisisa umongameli umnangagwa indlela akhuluma ngayo hayi laphana kwabalezigwenxa zomlomo sibili kakhulu kwaphambanisela okokuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi kodinge enkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wahlwathuma abantu bazoxolisa kumbe bazozama ukuthi bachasise ukuthi hayi laphana umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi bona lami kufanele ukuthi iZambia iluhambise kubosadak labo AU daba lolu ngoba ukuza kubanzima ukuthi omakhelwane bahlalisane baphilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kodwa iSADC le African Union zingakulungisa yini khonokhu babasifile
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqakathekileyo yikuthi ukube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane phakathi kukamongameli umnangagwa lo yitshilema babuni ngoba ngithi umnangagwa laye wayekhuluma le wayekhulume eRussia so sokusithi bona bakhulumisane njengabomakhelwane so asazi ukuthi iSADC iza kwenza njani kodwa sikhangelele ukuthi bazame labo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi babakhumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi nxa omakhelwane sebezabe bekhulume izinto ezinje
ngikhona nxa sikhangela phela omakhelwane laba babendlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwaleZimbabwe njalo kuthi ezokungena ke umnumzana iChilema kwangani kulokudonsela nokuncane kwenziwa kwini khonoma
leqiniso lelo ngoba lakathesi lapha kule ndawo eziningi sibilo kulezakhamizi ezaba ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku zefederation kulezi ndawo eziningi ezokuthi uyathi uhamba lawo abantu bengabona ukuthi hayi lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwake kwaba lebhesi yezibra lapha kwake kwathini onkomo kwathini thini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwano lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama thousand amangaki abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela onursing abafunda ama program atshiyeneyo bagcwele ama university wonke lapha eZambia ugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi kuqakathekile ukuthi amazwe lawo amabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngumfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye.